Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-18 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko yokuthi kulamalunga amaningi avela phandle kwesigaba sakoBulawayo afuna ukuncintisa emele lesi sigaba.
Kodwa akasikabi leqiniso ukuthi bengaba baningi okungakanani ngani ngoba silokhe siku vetting process.
Lamuhla kulilanga lokunanza uzibuse independence, abanye bayabuza ukuthi kanti vele lelilanga lalethelani uZulu.
Bese sikhangela manje, there is nothing esikubonayo enhle. Bese sizibuza ukuthi mhlawumbe bekuphilwa ngcono kudala kula namuhla.
Amapolisa adinga indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe uChatunga ngoba engayanga emthethwandaba lapho amele athoniswe icala lokugangada imota yomphathintambo wezekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngamatshe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba olumayelana lezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkundla.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lilandule imbiko yokuthi kulamalunga amaningi avela phandle kwesigaba sakoBulawayo afuna ukuncintisa emele lesi sigaba. Leli bandla lithi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela ukukhetho oluzayo luyaqhubeka kuzo zonke izigaba kunye lakoBulawayo lapho kuthiwa kulobandlululo khona. Leli bandla lilandule njalo imbiko eyethulwe enkundleni yokuxhumana eTwitter intatheli zindaba uHopewell Chingono obethe kwezinye izigaba ibandla leli liyehluleka ukuphuma loyedwa nje kuphela ozalimela kukhetho. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fatsayi Mahere uthe ngamanga ngoba izigaba zonke zilabafuna ukumela leli bandla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-CCC koBulawayo umnumzana Sengezo Chabangu saqala ngumbuza ukuthi kuliqiniso yini ukuthi kulabaningi abavela phandle kwesigaba sakoBulawayo abafuna ukusimela edalele parliamente la kucouncil.
Yes, bakhona abantu abanengi esizwa kuthwa bafakile ama nominations abo abanominatile, kodwa akasikabi leqiniso ukuthi bengaba banengi okungakanani ngani ngoba silokhe siku vetting process. I commission kayika consolidate amabizo abantu bonke abanominatweyo emathebeleland, so kunzima ke ukuthi sikunike singathi ipercentage ukuthi abantu abavela ngaphandle kwemathebeleland bangaka kumbe abantu abasemathebeleland abanominatwe bangaka kumbe omama abanominatwe bangaka ama youth anominatwe bangaka abantu abagogekileyo bangaka abavela ediaspora bangaka ama professionals bangaka. So kunzima ukuthi siphumele lempumela yona le singakaboni ukuthi commission iyo ekwaziyo okwakathesi, kodwa yes siyezwa ukuthi bengabe bekhona laphana lalaphana kodwa inani labo kasikabi lalo okwakathesi.
Kodwa lona ibandla luluphatha njani udaba lolu olobandlululo ikakhulu izikhalazo zabantu besigaba semandebeleni abathi bona bahlukuluzwa kakhulu njalo izigaba zabo ziyasalela?
Iparty yona ngokwayo i very sensitive ekuthinini izigodlo langezigodlo kumele zibe represented, kungabe kuse council, kungabe kuse parliament, kungabe kungama PR kungabe kuse Senate kodwa izigodlo lezigodlo zibe represented iparty njalo isensitive to ilanguage ukuthi abantu nxa uhamba usiye Bhinga abantu beBhinga kumele babe represented eBhinga akungeke kube lomunye umhlobo onga represent abantu babo abeBhinga bona bekhona so they are very sensitive to language. They are also very sensitive to e culture. Ukuthi nansi Bulawayo ikhona lamhlanje kumele abantu abazamela eBulawayo babe ngabantu abazwisisayo imbali yakoBulawayo babe ngabantu abazwisisayo i culture yakoBulawayo bengabe bengeminye imhlobo kodwa bekhona apha koBulawayo bezalule khona apha koBulawayo be understand ukuthi uBulawayo uthoni ukwenzela ukuthi okwenzakalayo kwalaphana kathesi ekhansilini kuyetshintshwa ngoba kakumanga kuhle so njalo iparty iyaqhakathekisa kakhulu abantu abagogokileyo iyaqhakathekisa kakhulu ama youth iyaqhakathekisa kakhulu omama iyaqhakathekisa nje imhlobo lemhlobo engaba khona phakathi kwezigaba so iparty ithe yona lokho iza kukhangela kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphatha amandla sebandla leCCC koBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda
siyovota.
Ele Zimbabwe lamuhla linanza ilanga likazibuse ele Independence Day enkundleni yeFura Stadium eMount Darwin lapho umongameli Emmerson Mnangagwa aza kwethula khona umbiko wakhe omqoka ophathelane lalolu suku. Umbiko wakhe uzafundwa njalo kuzo zonke izigaba zelizwe lapho abantu abayabe bethe gwaqa ngenjongo efanayo. Njengenhlala yenza kukhangelelwe ukuthi abantu bazathokoziswa ikufola kwebutho abaculi leminye imicimbicimbi lomdlalo wenguqu oyabe uphakathi kweqembu leHighlanders lele Dynamos. Imbono yabantu yehlukene ngalolu suku abanye besithi aluqakathekanga ngoba kulombuso oncindezelo selokho ilizwe lathola uzibuse kwabamhlophe ngomnyaka ka-1980. Kodwa abanye bathi kuningi osokufezwe nguhulumende wabensundu. Iningi selabaleka elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza ngoba ngemva kukazibuse impilo yaqala ukuba lukhuni. Umqondisi Dube okwele Botswana usethulela lolu daba olulandelayo.
Iofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana ithi kuzaba ledili kuyona leviki kuyindlela okunanza usuku lukazibuse kodwa iningi elisithola likweleBotswana libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya lithi aliboni isizathu sokuthazelela lolu suku. Omunye wabo unkosazana Sindiso Spanda ohlala esigodlweni eHaboroni.
Esizabe sibuthene khona sizizalwane zeZimbabwe sisidla inyama sigida kodwa ngokwami kuyabe kungayisiko ukuthi sijabulela independence ngoba uzibuse wabuya sibili kodwa kasibuni ukuthi wasinceda ngani uzibuse yikho nje sicwele amazwe onke omhlaba.
Umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana uthi kubuhlungu ukuthi kulalabo abafela ukukhulula ilizwe kodwa impilo yabanzima kusukela sokulozibuse.
Ma sikhangela sikhuluma ngendaba zeindependence kule ngoma lethi emoyeni kwakubuhlungu ungayilalela soyezwa kufika okunye okuyifeeling ubona ukuthi abantu abasizalayo ngamaqhawe nxa usukhangela njalo qathanisa ke indlela ababe committed ngayo la ngendlela izinto mebeziyo uyaphosa ukuthi ngabona along the way kulalapho endwangu eyakhutha khona ugatsha.
Iningi leZimbabwe laphuma elizweni langena amazweni afana leBotswana saba lemuli abanye abantwana sebesizwa ngendumela kuphela ukuthi ekhaya kwakhonjwa ngophakathi. Esinye isizalwane seZimbabwe esileminyaka yamachumi lasikhombisa uthi uyadanisa ukuzwa ngembali yeZimbabwe ukuthi kwakulilizwe lolujulobisi.
Independence Day
lusuku esikhangela lokho okwenziwa ngokhulu labo khokho bethu appreciating ukulwelwa kwabo inkululeko yelizwe uhlupho nje ngithi abatha ukuthi indaba esizizwa zikhulunywa ngokuthi iZimbabwe was the breadbasket of Africa bese sikhangela manje there is nothing esikubonayo enhle bese sizibuza ukuthi mhlawumbe bekuphilwa ngcono kudala kulanamuhla
abanye abafana lomnzana Ntokozo Thebe bathi kade sebeze bakhohlwa ukuthi kulelanga likazibuse
ukuthi kumhla ka 18 abengasakwazi ngoba kahle kahle vele kimi la 18 wangikhona ka mina ngiyedwa ngaphandle kwelizwe leZimbabwe u18 lowo angikwazi ukuthi uPaula engcenye kwabaseZimbabwe they've got something to celebrate hayi mina kakula
kodwa ukubandla lezana uPF umnzana Peter Mathangi uthi kunengi ongathakazelelwa nguZulu ngemva kweminyaka yamachumi amane lantathu leZimbabwe lizibusa
with every reason to be celebrating independence one of the key and major issues that we celebrate is the founding of democracy that was born out of
ukulezi zathu zonke ukuthi sithakazelele uzibuse abantu kathesi bayenelisa ukuvota bayenelisa ukukholisa umnotho ongelabandlululo njalo umnotho uyatshengisa ukuthi usuqala ukwenza kuhle
la ngamazwi agcizelelwe ngomunye owentsha yezana uPF umnzana Addington Mpofu
njengomntwana wakubulawayo I will not hide this I'm very much excited
noma nje abanye abakhulumele Studio 7 bajengise ungathakazeleli usuku lukazibuse iofisi yomeli weZimbabwe ithi kuzagidwa kujajulwe ngomgqibelo kunanzwa lolu suku ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana
siyabonga mqondisi ukucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe
yebo ye amakhiwa abaphuma embusweni kwangena abantu abamnyama and umuntu omnyama wangena wabamnyama langezenzo embusweni ngoba ayikho into esingayijabulela sisithi sithokozele uzibuse ngaphandle kokuthi ngithi mina into mhlawumbe eyodwa zwi esingayikhuluma esingayikhangelela ukuthi hayi singaphuma phandle sibe sitshayela umpululu ukuthi abafana bakamgandani izipha yakhala insimbi bachaya insimbi abafana bakamgandani ibhunu laze lavuma eZimbabwe yinto esingayijabulela kuphela kodwa ke nxa sesikhangela ukuthi kuyini ebesikukhangelele ukuthi siza kuthola ngozibuse into esiyitholileyo sibili kakhulu ngozibuse ikakhulu thina isizwe sohlanga sithole ukweyiswa sithole ucindezelo sithole ukubulawa sathola ukuhozwa ngabantu makhaza nje lapho esihamba khona yiyo into esiyilethelwe ngozibuse uzibuse usithathele ubuntu bethu lamhlanje singabantu nje singamaphepha nxa abantu bezizwe lawo empumalanga besikhanye emazweni amanye nxa kukhulunywa ngokuthi uzibuse weza kukhangelwa ukuthi kambe impilo ebiphilwa ngabantu ngesikhathi bengazibusi bebuswa ngabantu bona abamhlophe ababebacindezela ababebancitshile ilungelo lokuvota le mpilo asebeyiphila ngaphansi kukahulumende wabansundu ingcono yini okokuqala ngesikhathi sibuswa ngusmith ezibhedlela bekuleningi abantu bebesebenza behola imali elesisindo idola yeZimbabwe or idola yeRhodesia lepound yeEngland bekungutshikile obhanqa kwezinsuku idola eZimbabwe ibile value okudlula ipound yeBritain la ungakhangela imigwaqo esilayo emningi imigwaqo esayitshiyelwa uSmith imigwaqo elithala lamhlanje abantu bayageza ngamachibi emigwaqweni imigwaqo yonke ifile bekumbalwa ngesikhathi sikaSmith ukuthi uzokuthiwa kulamagesi
uyini uhulumende angakwenza ukubona ukuthi abantu abalamsolo njalo wonke umuntu uyathokoza ukuthi eZimbabwe lathola uzivuzo
angiboni sithandekile ukuthi uhulumende lo esilaye ulawo amandla lamasu ukuthi engenza into engadala ukuthi abantu bemthande nxa kuza kuba lokhetho luza kuba khona asikhambeni sonke siye ukuthi cinge emva kwezaphu asihambeni siyevotela izaphu abantu ngabanika inhlonipho ubanika uthando ubanika imithi ezibhedlela ubanike amagesi ubanike imsebenzi elomholo lemali elesisindo abantu ubanike amathuba ukuthi bezithuthukise abantu ubafakele umthetho umthetho ozalandelwa yimi ulandelwe ngumkomo ulandelwe nguwe la nguye wonke jikelele ukuthi oweqayo lowo mthetho awukhathalekile ukuthi ngubani umthetho uyambopha yikho okufunwa ngabantu lamhlanje.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga kuStudio 7 esePhilitane. Amapolisa adinga indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe ubhela mine Chatunga ngoba engayanga imthethwandaba lapho abemele athoniswe icala lokugangada imota yomphathintambo wezekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngamatshe. UChatunga lomngane wakhe uTatenda Chinyuka babikwa bamisa imota kaKazembe eyayichayelwa nguLazarus Parimanzi bathi uchayela kubi basebemsukela bamchaya bagangada imota yaze yafa amafasteli. Ngenyanga kaNhlolanja umfowabo uRobert Mugabe Jr. laye wabotshwa esethweswa icala elifanayo elokuchaya imota yomunye umuntu egigini elaliseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iqula leSADC eliselizweni elizohlola ukuthi umumo weZimbabwe ulungele na ukuthi ukhetho lwenziwe kungela kukhalaza lithi lisemizameni yokuqhuba ukhetho olulempumela engasoze iphikiswe. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi obemela insizwa South edalela ePhalamende umnumzana Andrew Langa usethe ukhetho lokudinga ozamela lesi sigaba lungasenziwa njalo osekuthiye kade encintisana laye umnumzana Spur Sithole esenguye ozamela leli bandla kukhetho oluzayo esigabeni seinsiza. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
CJ7 sanibona. Awubulisa lapho uvandlo, umfana omncane ozalaleyo usogqwala. Sengithi ngike ngibuze la. Ulalawa bemeli be-CCC, obabo mafa magalela ngabantu bakithi amamboka kithi. Then mina uzani khuluma nje. Akaze ngizwe lifaka nje ilokhu zenu. Into zakithi komthakazi lina le-CCC. Manje inkosi yethu kanje ukuthi icetyoze emthethweni. Ithule le, kodwa le singathi indlela abantu bakithi esindebele. Ithule ingaza komthakazi esingasebenziyo. Ithule nje into elinelile lalile lesisi. Angazi ukuthi liyoze liyeke nini ukusebenza lesisi, lisebenza lesisizwe sakithi komthakazi. Ebese ngicela ebantwini bonke abayithi, kanibayithi, vulana amehlo. Awekho umuntu osempumalanga ozofaka ushintsho ebantwini bakithi. La bantu nje balanda ukuzomosha. Andipropaganda yabo iyasebenza. Njengoba kukhona futhi abantu bakithi abaphoqwa yizizisu, futhi ma ukhuluma bethi bekhafalezi. Ngibhekene le nto, kodwa ngicabanga ukuthi hhayi kuzolunga maduze, umthozi uzozimela.
Emsakazweni weStudio 7 siyabonga izindaba ezifika zona amagumbi monke amalonga. Hhayi sizwile kufika kule ndiphendesi yethu. Sinematepulele ndayo. Ngesithi kulendelezi kwemathepheleni asikabi kwiziphepho ama sekundiphendesi kumele ukuthi ngathi siyabona ukuthi lathi siphathwa njengeminye imihlobo ekhona laphana eZimbabwe siyabantu emathepheleni kusala nje wonke umthwakazi wonke manje wathola ungananzele laphana ukuthi imisebenzi kuqhathwa mhlobo wodwa sona olokuzihepha kundiphendesi indiphendesi yiphi leyo ndiphendesi yokuthi ukiye kutho ukuthi ungazibona umuntu emathepheleni lokhu siyaselebrate indiphendesi eZimbabwe laphana kusasa kutho ukuthi hayi into kuthiwa indiphendesi kawuyazi ngoba uselebrate
celebrate independence. Yiphi leyo independence oyicelebrethayo ungasebenzi? Kubuya abantu abavela kashana kwezinye izigaba bezothatha imisebenzi. Umsusa celebrate ukuthi le independence yiphi leyo independence? Ayikho independence laphana kwi-Matebeng. Hayi, sesithembe kule MRP ukuthi maybe hayi yengasizela le independence engcono. Hayi, khona le ZANU PF le incindezele abantu besiNdebele. Hayi, akuna independence lapho. Ungazibona umuntu weMatebeng uthi uyacelebrate independence futhi kude bento hayi independence vele kawuyazi. Yiphi leyo independence? Imamayini wonke aphethwe abantu besimashonaland. Yonke into nje laphana kuphethwe abantu umhlobo wodwa kuphela yiwophethe. Laba abanye nje bahleli abangekho eSouth Africa laba ngaphumanga out aphandle kwelizwe abulanti abalayo bahluphe nabasemakhaya. So yiphi leyo independence?
Linjani basakazi bethu beStudio 7? Lo okhuluma ngosiLethemba Ncube. Siyacela ukuthi indaba zesiNdebele lathi sizithule. Kunamhlanje nje akuna sound. Eze sishona ziphele kahle impela, kodwa ezesiNdebele sokunzima ukuthi sizimamele ngoba azizwakali. Ngikhuluma ngiseJohannesburg. Ngiyabonga. Kuna noma lisithumele zona ngoba zisikhuthile.
Ngibingelele enkundleni. Ngabe litshona njani basakazi? Hayi, themba lonke liphilile. Hayi, ngiyayizwa le ndoda leyi okuthiwa ngu-Innocent Bani. Le ndoda yeqembu ezibiza ukuthi yi-EFF. Hayi, undoda lo mini politics yakhe angiyizwisisi. And angiboni ukuthi ngisezobuya ngiyizwisise kahle kahle. Ngoba undoda lowu uzwakala ingathi vele kahle kahle uyi-eti yezanu. Undoda lowu ngendlela mina umuzwe ekhuluma ngakhona. Kanti kungavotwa bayamcuphela yini laya amavoti abantu bezanu. Ngoba angiboni ukuthi undoda lowu mpela ukhona abantu abangamvotela mpela abafuna ilungu. Ngendlela engimuzwe ehlale ekhuluma ngakhona. Phela undoda lowu inkulumo yakhe mina angizwa ehlukananga labantu bezanu. Ule politics yamanga layo. Ipolitics yokulahlekisa abantu. Ipolitics yomhobholo. Ipolitics nje yomuntu olobukhwele. Ayayizwakala ipolitics yakho ndoda lowu.
Studio 7. Salibonani basakazi be-Studio 7. Labalandeli bonke nje jikelele. Ngingumuntu lwana ongathanda ukuphawula. But namhla ngifisile ukuthi ngingaphawula ngama-feature. Ukuphawula kwami kukanje. Kakhulu kubalandeli esilandela ama-party. Ngibe ngilesicelo kibo ukuthi uma umuntu efaka umbono. Umbono wakhe uma ufaka engathuki abanye abantu. Ngoba uma usithi abantu bevuka emaqandeni, uyabusebenzisa igama elingekho lihle. Phezu kokuthi uma usithi abantu bevuka emaqandeni, la usupporta into engaqedakaliyo. Ngoba ungalalela le nto ye-MRP, leyana langa ngilalelwe ebuza umqondisi ukuthi right injongo yenu yini, ngizwe hlafuna ulimi. Sokukhombisa ukuthi lakho kuyinto kwemqondisi kwe-MRP ungakulalelisa, landelisisa, uyakubona ukuthi hayi okwaleli thuba ukuthi usasele njongo yokuthi efundisa abantu. But thina abantu esilambile, kasilamali, kasilani, umuntu ebesethi usasele thuba lokufundisa abantu. So kusho ukuthi le nto kayilasi sikho isidingo sokuthi sithone silandelana layo. So abasekele sisapoti la maphathi esiwafuna bengasithuki, besibiza abantu ukuthi sivuke emaqandeni. Uxolo ke lapha.
Njani basakazi bethu abahle, basakazi bethu abahle, kanti umbuzo enginawo la, ma ngabe ubaba wasekhaya elisela kebe kutho ukuthi abantwana bazobanjwa njengoba nanje umongameli wethu esebanjwe ubusela obungaka, pho kuthiwa abantwana benze njani? Kanti kuyobotshwa bani ma kutshontshayeni ubaba ekhaya? Abantwana kutho ukuthi bebawa esibhedlela akazama ukuziphatha kahle umongameli. Yazi ukuthi kulungile ukuthi umuntu azelahlehle into ma ungayifanisa uyikwanisa. Siyacela baba mna ngakwa osithi baba osithi mbulali, mina ngikwazi oyikho.
Sanibonani Studio 7, sanibonani basakazi bami abahle abahle engibathandayo mina ngibuhlungu. Yazi yini ngibuhlungu? Ngokomthetho nguye umongameli aphuma khona, aphuma ngakhona kule msakazi le. Ngokomthetho kube mhlawumbe iyamisa umsebenzi ngoba umongameli like even though ngabe i-contract yakhe ithi 10 years, kodwa ngokomthetho kube uyamisa umsebenzi. Njalo yebo, njengoba i-constitution yakhona yelizwe isho ukuthi umongameli akahlonishiswe until eze phume esikhundleni. Mina ngibona kungcono nje ukuthi asimkhipheni ngamavoti, abantu masimkhipheni ngamavoti. Siyeke le nto ethini ngakubo abantu bomthwakazi nabantu nabanye abantu bamamanye babanye amaphathi aseceleni aphikisayo eyokuthi umuntu nomuntu kumele evotele iphathi, umuntu kumele evotele i-MRP, umuntu kumele evotele izaphi, kumele abaqoqane bonke bezwane. Ngiyabona wonke amazwe nje niwabone nenkululeko, baye baqoqana bazwane bakhipha leyo phathi ebusayo eyiyona ehluphekisa abantu kuba ngaphandle kwalokho angeke kuze kulunge into engabalungisela nje ukuthi ubeyo nekuseselisa yona isiphusile ayikho into engabalungisela ngaphandle kwayo ngoba ithandwa ngabantu ezinabantu abaningi okuningi lokhu bazokubona after sekudlule yonke into i-TBC isingenile esikoleni ukuthi noma sebengayibangisa naye bethi uyayikhipha akunandaba ngoba vele yinto ehlezi ikhona ngisho yokuthi ziyabangwa ezombangazo omunye nomunye ufuna ukuthi angene kodwa kwamanje bengibona ngathi akusona isikhathi mina zokuthi kuthiwa omunye nomunye makaye khethe yakhe no akulandeni akuqoqani nje kuvothelwe into eyi-1 eyiyona enamandla ukuthi ikhiphe le eyiyona ephethe ngoba ayi kubuhlungu lento eyenzakalayo ngoba vele uyabona nje ukuthi thina singavulwa sisanakwa nje abantu bayinakela bona ngemthetho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, omunye wabacatshangelwa ukuthi bazancintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Ron DeSantis engumeya wesigaba seFlorida usesenkingeni ngemva kokufaka umthetho okwenza kube licala ukuthi omama abakhulelweyo basuse izisu. UDeSantis nguye obikwa elamathuba okunqoba uTrump kodwa inyathelo lakhe leli elokumisa ukususa izisu likhanya limfaka enkingeni. Kodwa owayengumsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence ubikwa engomunye laye olamathuba okunqoba uTrump kubandla lama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Yebo, siyadeka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence, owayengu-vice president ka-Trump, usetshengiswa manje ukuthi yena wehlukene kulo-Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republicans. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sivuma izono zikaTrump ezikaJanuwari 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims, abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kuposition ecompromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbona ne ekhuluma kodwa eziluma ulimi obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently sephuma sibili sechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuwari 6.
Yena uPence ubone ngaba lamathuba na okunqoba uTrump kukhetho.
So lokhu sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile uTrump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries, ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane lo-Biden kumbe le-candidate yama-Democrat. Umuntu onjengo-Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbonangani ule-chance nxa ukuthi ama-Republican esedlulile kuTrump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi asefaka kuTrump ku-review mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican ezahlangana le-candidate yama-Democrat, whether kabe ngu-Biden wayebephenduka kumbe kuzaba leli tinte elehlukeneyo. Ngombono wami mbona uPence uzapha ama-Republican a better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo.
Hello ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazwe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. ngumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Ngumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.